Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ya hlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 6 kuNhlangula 2023. Igama lami ngontungamile inkomo ezihamba phambili. Idale lesenethi namuhla likhangelelwe ukuhluza umthetho obunjwayo owepatriotic bill. Wona ochothozwa ngabanye besithi wephula amalungelo kaZulu. Ibandla lezanu-PF lithi akulalutho olubi ngokuthi abacuphi kumbe ama-CIO aphatheke kundaba zombusazwe elidingela usekelo phambilini kokhetho. Abahlaliswa kutsha eLubangwe eWange bakhala ngendlala kanye lokuswela inhlelo zempilakahle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale lesenethi namuhla likhangelelwe ukuhluza umthetho phakathi kokubunjwa owe-Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, olomugqa osolwa kakhulu ngabantu abaningi obizwa njalo ngokuthi Patriotic Bill. Lo mthetho wenza kube licala ukuba izizalwane zeZimbabwe zichothoze ilizwe lazo kumbe zicele uhulumende bakwamanye amazwe ukuthi betheswe iZimbabwe izijeziso zenotho. Ibhili yalumthetho ipasiswe ngamalunga eZANU-PF edalele parlamente elaphansi eleHouse of Assembly ngeviki ephelileyo. Amalunga amabandla aphikisayo azama ukuvimba lumthetho kodwa ehluleka ngoba iZANU-PF ilamalunga amaningi kuleli dale. Ungapasa kusenethi lumthetho kuyabe sokumele usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ube ngumthetho ogcweleyo. Abalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo agoqela ele-CCC bayawusola kakhulu lumthetho besithi uyindlela kahulumende yokuhlukuluza abantu abaphikisana leZANU-PF. Kodwa yona iZANU-PF ithi ujonge ukuvikela iZimbabwe kuzizalwane zayo ezigila imkhuba lezitha. Abayatholakala belecala phansi kwalomthetho balakho ukupika okweminyaka engamashumi amabili 20 years kumbe ukulengiswa. Usenetha webandla leMDC umnumzana Khalipani Phugeni uthi mubi kakhulu lumthetho.
Akulanto epatriotic ngebhili elinjalo. Kukhona okunye okuhle and yinto le embi kakhulu abayenzayo. Bayaletha amabhili alento ezinhle ezinhle bese befaka okunye okungcolileyo okungalunganga okungamelanga kube yipart of ibhili. Ungananzelela uzokwazi ukuthi kulo mhlonitshwa uJob Sikhala osebambe unyaka 12 months esejele. 12 months ma uthuthuthu abuza into ayipikelayo kuthiwa yinkulumo ayenzayo. Kodwa umuntu onguye wabulala lo muntu lo uJob I'm representer angezwa mina ukuthiwa usejele, angezwa kuthiwa uyadonsa, angezwa lutho ngalokho. So leli bhili libhili nje lokuthi singakwazi ukukhuluma, singakwazi ukuphikisa. Libhili nje lokuthi lifake the fear of God ku-opposition ukuze sithule nje. Ungathiwa turn left sijike left, ungathiwa jika right ujike right, ungathiwa jump ubuze ukuthi ujampe okunganani. So hayi ngokubona kwami imali iqhubeka leli bhili utsho ukuthi athi siyaphela lo nyaka baze besivalele thina abanye ngoba nanku phela siyakhuluma. Bazothi abayithandi le nto, bazothi ngcolisa ilizwe bese besithatha besivalela-ke.
Kodwa abeZANU-PF bathi umthetho lo uqondanela bathengisi abahamba bekhankasela ukuthi iZimbabwe yetheswe izijeziso njalo abahlangana lezitha zeZimbabwe beqoqa ukulimaza ilizwe.
Ah, ma ubhiliva lokho msakazi, hayi angikwazi ukuthi ubungaphi iminyaka yonke le ngoba abantu ababotshwayo kuleli lizwe ngabantu beopposition kuphela. Babotshwa even kungela mthetho abawobotshelwayo. Mina lo engikhuluma nawe ngengabanjwa lapha eLupane, into engekhoyo, into engekhoyo. Wangivalela umuntu kwaze kwaba kube midnight, wadinga ukuthi ngifonele uminister mbuzo ukuthi hawu njengomhlonishwa kuvumelekile lokho kwenzakalayo. Yikho ukuthi ngize ngiphume. Ngichaza ukuthi kuwe ayikho nje leyo nto leyo. Into ekhona nje kuphela ukuthi ma uyibhekile ngendlela ebhalwe ngakhona, ungabi nomuntu okhulumayo, ungabi nomuntu osolayo. Abayenzela ilizwe leZimbabwe phansi, bakhona abantu abayenze ilizwe leZimbabwe phansi, abantu abedlula abe gold mafia. Ema clinics akula lutho, amanesa waholi, akula mithi, akula mabandage, akula lutho. Yibo bona ababantu esikhangela ukuthi yibo abafakelwa imithetho yokuthi ungatshontshwa ngale ndlela elizweni.
Uthe kukhona okuhle ngalumthetho, ikuphi lokho?
Angazi noma usike walibona yini ibill lakhona. Lihlanganisa umthetho odila namathichala esikolweni abhuza abantwana bamantombazane lalaba abadlwengulayo. So ngicabanga ukuthi kuhle lokho. Mina nje lokho ngizo-eda indaba yoma ngabe liyabuya phambi kwethu, indaba yokuthi lalaba abantwana bethu abenza ama-attachment emsebenzini la, ngoba bayahlukunyezwa kakhulu ngama-managers laba. Umntwana engasazithathini i-attachment umele ayenze phela ngoba i-part of i-qualification. So kuningi nje okubi okwenzakalayo kuma-attachments lawa, engifisa ukuthi nami ngiphefumule kukho, ngibone ukuthi ibhili liyaqinisa ukuthi lezi inswelamboya ezingabobaba ezihlukumeza abantwana bethu bamantombazana ziyabotshwa, zivalelwe, zidonse sibili iminyaka. So yikho kuhle okusebhilini lenelo.
USenator Khalipani Phukeni ngowebandla le-MDC. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF uMnumzana Admire Maskati, oncintisa edinga ukumela impophoma yedale lephalamende eli-House of Assembly. UMaskati uthi muhle lumthetho.
These guys are busy going out there, getting greetings in their own country. And we are saying, what can we do to deal with such people? But I mean, in my opinion, I think the patriotic bill is taking time to be passed. And remember, what determines who makes the rules in parliament is the number of votes that one colors. Maybe in ZANU-PF, if we see what some of these things, they could benefit us as a nation, because we are a majority in parliament. Obviously, we discard them, because that is the advantage that we have. Go to more MPs in parliament compared to our brothers in the opposition. And another thing, we cannot talk about bills and parliamentary debates being shrunk down in parliament, because we changed the campaign, we managed the campaign, we won those seats in parliament, and we have the right to determine the direction of what happens in parliament, as we are doing in determining the direction of the economy.
UMnumzana Admire Maskati lilunga leZANU-PF njalo uzancintisa kukhetho lokudinga umeli wempophoma edale lephalamende. Ibandla leZANU-PF lithi akulalutho olubi ngokuthi abacuphi kumbe amapholisa asebenza nsitha awe-CIO aphatheke kwezombusazwe ekhankasa elidingela usekelo phambilini kokhetho. Lokhu kuza ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele-CCC likhala ngokuthi abasekeli balo bayethuselwa ngamalunga enhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe IFAS, yona ebikwa ikhokhelwa ngabacuphi abahamba betshela abantu ukuthi bengekela ukuvotela ibandla leZANU-PF bazawukhomba onotshwala. Unopala jikelele weZANU-PF uMnumzana Obed Mpofu utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi njengomuntu wonke waseZimbabwe ama-CIO alelungelo lokusekela ibandla alithandayo.
Yithi inhlanganiso yalama-association bonke ama-opposition labo labantu abasebenza labo lathi siyabantu abasebenza labo and abantu labo sebenza lathi ngendlela basebenzisa nenqumo zephathi esithi i-constitution yephathi. Akunanhlanganiso engabe izophaconstitution eZANU-PF yokuthi ikhokhele abantu uthula, ikhokhele abantu nenhlonipho. Silama-association amaningi supporta iZANU-PF, asupporta umthetho weZANU-PF, nayo leyo ngenye yakhona. besebenza le party ukuze ibone iparty iphumelele. So kuyavunyelwa kwashiwa kulamntwana sokutina aaaa.
Kodwa abanye bathi inhlanganiso le ingabe isebenza labacuphi, ayifani nje lezinye inhlanganiso.
Umuntu wonke weZimbabwe ulelungelo lokuthi enze lokho okufunayo, kumbe ngama-CIO, kumbe ngamasotsha, kumbe kuyithi ngamaZimbabweni. Asozibabilisena ba-exercise ilungelo labo into abayithandayo. So ukuthi ngabangaphi ngabe-five esebenza le party, iseyo iseyo. So sebeningi amanye amabizo engasiyo eyabo kutshengisela zikalenkofokisa umnyama walampisi.
Ye, kodwa imali bengabe beyithatha ngaphi ukuthi benze inhlelo zabo?
Kabe ikampeni yonke iparty yonke inhlanga ihlampeni nayo ile mali. Kathesizayitha kwe-MDC kwabe-CCC banikwa amamiliyoni namamiliyoni ngaku-America. So singathini ngakho konokho? Banikiwe, banikiwe. Ukuthi banikeleni ngokwabo thina lathi ukuthi ama-donors avela ngaphi, nje imali ithala ngaphi ngokwethu.
Kodwa amalungiselelo okhetho-ke liwaqhuba njani njengebandla lezanuphila?
Thina sesiphambili kakhulu nokuthi amakhethi wonke kade khona, bonke ade benyusi ade bena njalo balamadlabu zami ukuthi bangene ebantwini, njalo likhanisa ukungena ebantwini. Konke lokho kungabanceda ukuthi bahambe izimota, iy'ndleko ezifunakalayo sesizilinde kubo bonke ama-candidates. Konke okumele kusetshenziswe okhampeni sesikudlalisile njengeand sifuna ukhetho lonyaka kube lukhetho okuthula, ukhetho njalo oluhlonipha abantu, oluhlonipha abantu abavotayo. Kodwa akula mntu ozakuvotela ngawumkhahlameza. So sithi thina abantu bavote ngokuthula, bevotela lokho abakuthandayo, ikhetho emthandayo.
Kodwa lithini ngamabandla aphikisayo kule Citizens Coalition for Change? Lingabe lilokwesaba yini ukuthi mhlawumbe
izikhathi abasiqedayo becomplaina bekhuluma izinto ezingekho ku-ground, ngabe basebenzisa ulokhu izela kukhankasa bahlala beloku khonona isikhathi sonke. I-election is not about ulokhu izela ukuhlala ukhala abanye besebenza. I-election ukuthi abantu bahambe bayikhuluma nabantu ngokuthi ukuwina kuvele ebantwini, ngokuthi kuvela kuma-radio kumbe kuma-newspaper njalo studio 7 behlale besihlaba umkhosi kuyini khonapha. But thina asikhalengeli nxa kulodubo esilubonayo yahamba kuzeki kumbe sikhulume lamapolisi, kodwa sikufisa ukuthi abantu bangene kwekhetheni ngokuthula, bengala kwesaba, bengala kwethusela, bengala kukhumbana nemini.
Umnumzana Obed Mpofu ngonobhala jikelele webandla leZANU-PF. Sixoxe njalo lesiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kubandla le-CCC, unkosikazi Ellen Shiriyelenga, yena othi iFAZ ibathwalise amagabha avuzayo.
Kutsho ukuthi kulokunye akwaziyo thina esingakwaziyo, ngoba thina as far as we are concerned asila senti esiyitholayo, and inhlelo zethu ezebandla ziphuma ezikhwameni zethu, ziphuma kuma-members ebandla abadonethayo. So thina kuyasimangalisa ukuthi yena uMpofu ukuthethe ngaphi khona lokhu. Silahlekelwe imali zethu, i-political finances money yathathwa nguMonzora, i-building yethu yamahofisi ethu athathwa, lama-councillor zethu athatha, lama-MP. So kutsho ukuthi besingela mali, and yikho obone khona izizalwane zeZimbabwe ama-citizens asukuma ngobuningi babo ukuthi zibencedise. Thina we are funding imali ivela ezikhwameni zethu, njalo ivela kuma-citizens aseZimbabwe athanda ibandla la ngendaba yokuthi abantu sebediniwe ngobukhokheli bezanu-PF. Yikho kubona befanele ukuthi bekhiphe imali abayikwanisayo ukuze izinto zonke ezibandla zihambe kuhle, siguqule ilizwe leli, abantu bevote bekhethe inkokheli abazifunayo ezizaguqula impilo zabo kusasa. Inhlanganiso yefazi isabalele kulizwe lonke. Nxa sikhangela incwadi ebhalwe nguZANU-PF headquarters khona ngale besithi inhlanganiso yefazi kumele ibhale bonke abantu ababesiya kuma-polling station besiyahlolisisa amagama abo sikubonile lokho kusenzakala ezindaweni ezithize kobulawayo efamona kurema registration center kuma polling station ngaphe mavuku kubonakele la ngale kubogudu kochibe masingo lechirumanzi lapha abantu bethu bagcine bekhonona beprotesta kuzekho ukuthi kanti laba bantu badingani and ifazi iproject eyama CIO ivela kuhead office yezanu PF siyazi imgceke abantu bengayethuki so lokho kuyabe kusenza ifazi kungasethusi lati njengevandla le TPC sizakubona ukuthi abantu bethu ba protected abantu bethu balolwazi olujulileyo ukuze bethethe inkokheli abazifunayo ngokufuna kwabo.
Unkosikazi Ellen Shiriedenga ubona ngenhlelo zokhetho kubandla le Triple C. Izakhamizi zeLubangwe eWange zikhala ngenhlupho ezitshiyeneyo ezigoqela indlala, ukuswela amanzi okunatha ahlanzekileyo kanye lenhlelo zempilakahle. Zithi okwenza isimo sibe sibi ngamandla yikuthi uhulumende akazinakekeli lanxa nje kunguye owazihlalisa kulindawo phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi. Unokuthaba Dlamini uyalandisa.
Izakhamizi lezi iningi lazo ngezahlaliswa kulendawo yeLubangwe Railway Farm 55 ngomnyaka ka-2000 kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe owasusa abamhlophe emapulazini la lamanye elizweni lonke jikelele ezama ukunika umhlabathi abansundu. Kodwa inkokheli yesigaba lesi yathulalela umsakazo ukuba ngemva kokuhlaliswa lapha ziyanda inhlupho ezigoqela ukuselakala kwekilinika lamaphilisi, ukudla kanye lamanzi ngenxa yesima sokuguquka komkhathi climate change lokunye. Unkosikazi Nesampala usobhuku we-Village 2 uthi uhlupho lokusweleka kwamakilinika lufaka omama abakhulelweyo engozini kanye labalemikhuhlane efana le-tuberculosis.
Vaneneji mimba vanothwara nzima vanoshupika. Kushupika kasa yoku ya kukuti kuno pshangwaji marijo kutive gade vende kumateneti.
Aba kutele yoku na aba kutela kakulu mwale mwale yoku ya wespedila uge ya sholo abaye vengi layo. Njalo loba vende tisele makaya so kuzima mwaba kufunyelo. Besicela ukuba ngabe siyasizakala ngama-mobile clinics labodokotela abasondele eduze. Abanye futhi abahlupheka kakhulu ngabalomkhuhlane we-TB ngoba labo kabalutholi usizo.
Umnumzana Edwin Nyoni usobhuku we-Village 1 uthi kunengi okuhlupha abantu esigabeni lesi. Uthi emasimini kabavunanga lutho ngenxa yenyamazana zasendle ezifohla emadlelweni azo agcinwe ngabeZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority.
Ziyangena emasimini nxa sithole esikuthola ukulutshwani khona siyavuna.
Ukhale ngokuthi nga uhulumende uyangenela abantu bafundiswe ngendlela ezintsha zokulima. Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Gilbert Munkuli laye ongusobhuku we-Village 2 othi bathwele nzima.
Indlovu ziyangena emasimini even nxa zisilimile kuhle kuzo ziyabuya ziswe isikhafu lesiyana indlala sikho thina njengeamasebhu sabe sikhangelele kubaba uhulumende ikuthi ancedise ngesikhafu sokunika abantu lapha bazuze kuza.
Umphathintambo wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi sebezizwile izikhalazo zezakhamizi lezi.
Avele ama-America ahambela sithi so nza find out ukuthi siku-workshop sise eGweru siku-workshop yama-candidates so angamboni uyedwe zino uthe nelibrifu yalast week but kuqale last week usikhulume ngakho sesamnika i-recommendation upresident ukuthi kungezelele nethu anto banika 10 kg umuzi ngazabantwana abangu-5 bakunika 50 kg, 10 kg ngomntwana.
Ezinye njalo izakhamizi zikhale ngokusweleka kwemigwaqo lamanzi emifuleni osekubangele ukufa kwezifuyo kanye lokuphunza kwezimithiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseLubangwe nginguNokuthaba Dlamini.
It's Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le Chronicle lithi vedlula isigidi esisodwa 1 million. Abantu abahambe emaofisini eZimbabwe Electoral Commission ukuyahlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll phansi kohlelo olugqitshwe ngeviki ephelileyo. Iphephandaba le-Newsday lona libika ukuba owake waba yisiphathamandla se-ZANU-PF uMnumzana Sevia Kasukwere uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngoNcwabakazi. UKasukwere uhlala kwele South Africa lapho ahamba khona kulandela ukugenqulwa kukaRobert Mugabe lohulumende wakhe libutho ngo-2017. Soku isikhathi sembiko yenu.
Hey, emfundleni enkulu Studio 7, salibonani basakazi bethu esibathandayo. Siyabingelela kanye nabalaleli bom Studio 7 emagumeni abanomhlaba ngezindawo ezidanga uDisizo Siminyama sikamthubakazi. Ngiyalibingelela ngentambame nalenhle. Hey, hayi, ngiyabezwa amazalwane bepostoyi labezayoni. Nangazi ipolitiki le, ipolitiki le chechi kuhlangana kanjani? Baqinisile mpela, ngiyamuzwa umama lwane uyagiya mpela, baqinisile abadala uma besithi imbuzi yomnyango khali landele ikhanga. Ya ne? Ya, namhlanje ngikhona la ekhaya elikhulu mpela kogodla umnyango umahlaba ayithwale kuwadi 3 esihlala tshani ngisekhaya. Ngibuye mnini ngifike eBulawayo leyana, iBulawayo ngiyazi yona ngayigcina ngo-1980 kodwa ayi le ngiyibona izolo. Hayi, kufile okulilizwa kithi shem. Uza abantu bekhuluma bethi votelani ZANU-PF. Uyazi umuntu olesibindi sokukhuluma le ZANU-PF. Nkosi yami. Abadala bathi siyayicela ivuthiwe. Hayi, hayi, ZANU yehluleka mpela, kubolile ekhaya laphana. Ezibhedlela zangikhona, amathoyilethi akhona, hayi khona mani. Le ZANU le ebusayo ayikhiphi iphume mpela, isikhathele. Kambe iminyaka engama-43 ibusa, akulanto eyenzile engiyibonileyo mina ephilayo. Hayi, hayi, lo mbuso kamnankakho lo Mugabe wakhe wafayo layo. Hayi, asikhipheni lokhu.
Bum 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 bum, shelele, sengikhona njalo. Hayi, akubonge inkosi noma abanye bengafuna ukuthi ngithandaze. Ngicela nje abantu bonke abakhulumayo lapha ku Studio 7 bebe ngabantu abakwazi ukuthi ba registile njalo, don't talk into my CEO lapha ku Studio 7 ukhuluma ukuthi hayi siya campaigner senza kanje. Mina njengoba bengekho nje inyanga leyo iqala kuze kufike manje, ngisiphendela izolo ngifike ngalungisa konke, yonke into imi ngomumo. Ngiyakwazi ukuthi amabanda akhampeni ayo ilithi naye amabanda ayi-3 akhampeni ayo. So bantu, ningamisi lidi abantu ikhuluma into engayisiyo. Thina besikuphakathi sihamba ngenyawo sisenza nale nto leyo, nayo iphathe engiyilandelayo mina. Hayi, nothi ZANU, angeni kuZANU. Njalo futhi ngizwile labo mama besithi hayi ama-veteran asifanani bomama. Thina kulabantu ontondabo esiyababiza sithi yibo labo abathi bangama-veteran. Ngeke uthi wena uyizibra uhambe ukuthi wena wakarwela lusuni uhalela inkululeko. Ungubani wena? Uhlanya nje ngokuyemukela indumba zonyaka ongu-5, inyaka engu-5 ngamavoti, uyemukela indumba zenezokuhamba usithi wena uliwo-veteran, uncenga ukudla. Uyahawulwa, bayahawula abantu balaba abathi bangama-veteran. But we told them, we-intolocho, we told them. Sabatshela sathi siyani imikhuhlane. A liberator is to liberate the person. Wawuthunywe ngubani? Wawungathunywanga, wasukela, wazihambela wedwa, wakhulula abantu. Cela wehlukane lokuhlukumeza abantu. Kodwa nani nini elikhuluma lapha ku-Studio 7? Don't mislead people. Mina ngihambile last Sunday, bengicheka ngephepha, ngizibonile abathembela emafonini, kodwa uphinde uzathola igama lakho lingekho. Thina sikuhambile, sazikhangelela. Then mina I'm ready to vote.
emsakazweni emsakazweni kwa Studio 7 mfakazi omuhle linjani lonke hayi madoda hali be liyakubona kodwa sokwenzakala laphana iTCC sikwe ngesistrate nje sikwe sizidlane zaliphiwe isikhipha osolobona mgundi laphana amameya sikhipho omasekela omlando unyiwe lapha laphana likhayele uLFC lesi esiyakiyo laphana imeya kuyabe kuwukambarami laphana likhangele izambuza mancali asabambana ngabantu bakomthokazi bantu bemandebeleni liyabuswa ngawukambarami laphana eblawayo laphana ama-kasi la wonke abe yangayesihluleni wonke lilokhu elinyanya i-MRP phati ezafaka abantu bakile ezanothisa lina i-MRP nasanimeleli nabantu bakomthokazi selabantu kodwa nalenyanya livotela amaphati eharare bazalilungisa ke manje bazagcwalisana laphana bezekugcwalisana nemakhaya i-MRP konke imelelina lnalivukela kajhala votele i-MRP kulukhulula
Studio 7, Studio 7, Sambona, Laika, Benjamin God, Aitina, Siapis. Yang is a time to take it at the end of the day, but I ukuthi ulimi lwesiNdebele lusetshenziswa ngesandla sokungcwele. Okuyenza ulimi lwesiNdebele lusetshenziswe kabi, especially khonapho nje ku-Studio 7, kubizwa abantu abolunye ulimi, ngithi abantu beshoneni ukuthi bazohlaziya khonapho ezindaweni yesiNdebele. Kube sekuyibo abakhilizayo, abaklamandayo futhi abangaqondi kahle ulimi. Studio 7, cela please ekuhlaziyeni lapho. Sibizele abantu besiNdebeleni kube yibo abahlaziyayo sinabantu abaningi komthwakazi kulamasuthu kulamavenda kulamaxhosa kulamatonga kulamanambiya kulamakhalanga yizo indima esifuna ukuziyizwa khonapho cela please abantu basesheneni kubayeke labo bale news zabo le ndaba zabo abangakhulumela khona lapha sicela kukhulume abantu bakithi Studio 7 ezenzini zonke zenezo esengiziqambile ngoba mthwakazi vuka 2023 asambeni madoda siyovota siyazi amakhansila nama-NP sisifakela abantu bakithi MRP viva MRP viva
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika lamhlanje owayengumsekeli kamongameli Donald Trump umnumzana Mike Pence izolo ungene ngokusemthethweni kumncintiswano wokudinga ozamela ibandla eliphikisayo elama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Abanye asebengene kumncintiswano lo abebandla eliphikisayo leli nguTrump ngokwakhe, usibalukhulu wesigaba seFlorida umnumzana Ron DeSantis, umnumzana Tim Scott kanye lonkosikazi Nikki Haley, yena owayeyisikhonzi seMelika ku-United Nations phansi kukahulumende kamongameli Trump. Abanye abakhangelelwe ukuncintisa bagoqela umnumzana Chris Christie kanye losibalukhulu weNorth Dakota umnumzana Doug Burgum. Ozakhethwa ngama-Republicans phakathi kwabantu laba uzanqikilana lo mongameli Joe Biden kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Sikhangele imbiko elisilobele yona ngamafitshane bathandekayo kuFacebook kudaba lwezakhamizi zelubangwe eWange ezikhala ngokuswela amanzi ahlanzekileyo lendlala. Kulabanye ababhalileyo kuFacebook lapha abagoqela uDeborah Ndlovu uthi yena abakahlupheki basazokhuluma bodwa. Kuzoba lo Thabani Nyoni uthi yena iqiniso as long umuntu engakalahli izandla ehamba yedwa kusese right. Kuzoba lo Nathaniel Maphani Ncube uthi yena uyazi uyezwa umuntu ethemba ivoti eZimbabwe uzivuze ukuthi unjani lo muntu. EZimbabwe kufanele zikhala ngevoti ikudlala sohlupheka until kuze kube naphakade. Siziphetheke ngebezihamba phambili. Itale le Senate namhla likhangelelwe ukuhluza umthetho obunjwayo owe Patriotic Bill, wona ochothozwa ngabanengi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na lichone kuhle.